Uhulumende obesithi umnotho welizwe uzakhula lonyaka ngoba izulu linekuhle ubikwa esesithi akusoze kube njalo. Ibhanga lesizwe le-Reserve Bank lithi silinganiso sokugugudeka komnotho welizwe i-inflation sizakhwela sifike kusilinganiso esedlula okungamachumi amahlanu ekhulwini i-53%, khona bekucatshangelwa ukuthi siza kuwa ngesilinganiso esingamakhulu amathathu lanhlanu i-35%. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ugatsha lwe-Zimstad lusithi imuli elabantu abayisithupha isidinga imali engamadola emelika angamakhulu amane lasithupha $460 ukuze yondleke okwenyanga yinye. Ingcweti kwezonotho zithi udubo olukhona kwezombusazwe lomnotho elizwe kubangelwa yokungatholakali lula kwemali yakwamanye amazwe lapho etholakala khona ilesisindo esingayisiso seqiniso. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Masimba Kujera uthi mpela imali yakwamanye amazwe iyakhathaza ukuthola ngesilinganiso esiyiso kesizwe. Imbono yakhe:
ngokubona kwami i-foreign currency lokhu ihlupha lapha eZimbabwe ngoba uzananzelela ukuthi uhulumende ubethe abantu makhaza bayakwanisa ukuthi bayazithathela i-$50 ngeviki kumbe i-$200 ngenyanga. So sokulabantu abathatha leyo $50 bazame ukuyoyithengisa emkambeni yensitha. Ubangelwa yikuthi khathesi abantu bafuna ukuthi benze imali ngesiphangiphangi, kodwa khanya njengani i-RTGS rate foreign currency khathesi iyaqonga. So abantu baye befuna ukuthi babe le Zimbabwean dollar. So i-difference leyo ama-rates yiyo enza ukuthi abantu bezame ukuzithengisela imali leyo ukuze bazuze i-RTGS eningi. So kumele uhulumende azame yonke imizamo yokuthi ehlise i-rate emkambeni le ensitha ukuze ibe duzane le-bank rate ukuze abantu bengahambi uyozithengisela izimali abazithathayo ulawo ama 50.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu yena uthi intengo yempahla ibangelwa ukuthi osomabhizimusi bagcina bethola imali yakwamanye amazwe ikuwoda impahla ngentengo ephezulu emkambo wensitha. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi intengo yempahla iyakhwela mahlayana ngoba osomabhizimusi bagcina bethola imali yakwamanye amazwe ekuwoda impahla ngentengo ephezulu emkambo wensitha.
Intengo yokudla lezi mpahla ezitolo iqhubeka ikhwela isiya phezulu. Ngombono wami kubangelwa yikhona lokhu ukuthi uhulumende wazama ukuthi-ke aforce abezitolo ukuthi basebenzise irate yakhe ka-83 bond to $1, ikanti-ke lona vele idola-ke emkambo omnyama-ke lezi ndaweni eziningi seli $1 is 130 bond. So khona lokhu ukuthi uhulumende ke abambe ngamandla abezitolo abathembise kubabopha nxa bengalandela ngakufuna, yikho kwenza-ke intengo ikhwele ngoba abantu sebekhweza ukwenzela ukuthi-ke ngedola bangayetheswa icala lokuthi-ke i-exchange rate yabo kayihambelani lekahulumende, yikho kwenza bakhweza.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi ikhuthaza uhulumende ukuthi aphume mgceke ngomumo wezenotho ngoba yena ehlala esithi ususiba nganeno kodwa lokhu kungakhanyi ngoba abantu balokhu bedubeka.